mina ngiyimbele ungoba ka Trump sibili into ebaluleke kakhulu njengobana vele sithi ukukhona no sifuna umuntu oqondileyo sifuna umuntu ozamela iqiniso ngibona kube into enhle kakhulu ukuthi uTrump awine sikhangele ukuthi silohlupho lukhona lapha uyazi izimpilezi abantu bayafa nxa engalandela khonokho akukhulumileyo ngoba kathe sesikhangele ukuthi lokhu asiporomisekhona yikho yini azakwenza uTrump ikakhulukazi kumiseni izimpilezi esikhona kumiddle east izinto ezikhona kubo-Russia Ukraine ngale yikho esikukhangeleleyo.
Ye baba imlalazi ungathini ngokunqoba
uhlelo kuthiwa idemokhrasi luvele luhlala luyinkinga ekuthini kwesinye isikhathi impumela yokhetho ayihambi ngendlela abantu befisa ngayo. Njalo sibone ukuqakatheka kokuthi abantu babe lama-freedoms. Freedoms ubana bakhethe ngendlela abayifunayo. Yikubona lanxa abanye bethu besibona uTrump engani ngumuntu oluhlaza, ngumuntu ongelayo i-diplomacy, ngumuntu ovula nje umlomo noma sekutheni. Engakhathalekile ukuthi ukhulumane kodwa abantu in their majority both kupopular vote la kuma-electoral college bamvotele. So well yiyona idemokhrasi yakhona leyo
baba Swanda. Nxa sikhuluma ngakhona kokuthi idemokhrasi yangkhona kodwa ke kuyiwa phambili sikhangela ama-policies kababoTrump ukuthi akusuze kuhluphe yini ngasidangela into zabantu bokuza kuzobuya lo mnotho welizwe kungakhuphuka yini.
Nxa sikhangela Mthembo ikakhulukazi nxa ngikhangela ama-policies wala okhuluma ngawo ngoba into enkulu kakhulu yokuthi nxa uvotelwa lapho yabe uvotelwa khona kakhulu kakhulu kumele uqalise ubone ukuthi ekhaya lapha usebenza ukusebenzela laba bantu yini abasekhaya abayibona abawukhethileyo. Yebo yes uzokhangela kwabanye abantu bemzini kodwa ke eqinisweni elikhona ngelokuthi uTrump yena ngokwakhe uwinile ngoba ubekhuluma izinto ekade zijabulisa abantu laba abavotayo. Ngiyazi ukuthi kulaba abantu abavele emzini ababuya futhi ngokungaqondile futhi ye awungeke ukubaphathe kahle. Kodwa ke mina ngokwami njengomuntu ozwisisayo ngendaba yokuvota ngikhangelela ukuthi into yakuqala ngeyokuthi nxa uza kuba ngumuntu ozaphatha abantu kumele ukhangela abantu bekhaya khonapho kuqala ubone ukuthi badlile yini ungakakhulumi kakhulu ngalaba abantu bemzini. So mina uTrump ngimzisisa ngaleyo ndlela.
Mlalazi khonapho ke nxa sikhangela inhlelo zakhe umnumzana uTrump lapha kuya phambili akusuze kuhluphe.
Sikhangelela ukubana kungaba lotshintsho yebo in terms of i-policy yase America especially sikhangela ukuthi sokungene ama Republicans bekuphethe ama Democrats. However, nxa sikhangele American foreign policy okuyiyo esi-affectayo thina njengama Africans, angiboni ukuzaba lotshintsho kangako. Sizakhumbula ukuthi uTrump ubevele ama African countries ewa undermine in his policy. Sikhangele le ndaba ezike zabanjwa ngusibanda lapho impi Middle East, Russia le Ukraine. Yebo kungaba lotshintsho ezazifaka yena engani ngumuntu ofuna uba yihero ukuthi athi usestopha iwar. Asikhumbule ukuthi amazwe a-operator under ipolicy ethile or under imithetho ethile. UTrump kasoze a-operate eyisayilo yedwa, uzabe guided by umthetho. Yebo ule majority ku-Senate ukuthi uzenele sukwenza ezinye izinto kodwa ke kuvele kule ama-relations ade khona singazi ukubana uzenelisa yena ukubamba isithembiso sakhe sokustopha impi yase-Ukraine. Uma engenelisa sisazibuza abanye ukuthi uzabe ekhulume kanjani labantu abanjengaboPutin because sigaba zakhe babe ngabangani be-America. Kuzabe sekukonfirma ke i-suspicion eyayivele ikhona ukubana even lokhetho lokuqala i-Russia yayi-interfile izama ukuthi uTrump awini. So well sisazobona ukubana kuzahamba njani.
Ye khonapho sibanda nxa sikhuluma ngakhonokho ke ukuthi ukudlelana lamanye amazwe kukhanya khona ngale Ukraine kulabanye kanti bathi kuzahlupa kakhulu kuze bezokubuya eRussia inxa yokukhuluma nje kulabanye bathayitetwe khona abe bezikholisela nje besithi hawu yikho kade bekudinga. So khonoko ke okwe-foreign policy ungathini ngakho?
Kakhulu baba njengoba ningitshile nje ukuthi khona uTrump uthembisile kakhulu ngoba kimi ibe yiphoint enkulu kakhulu okuyikuthi ngabe kade ngilelungelo lokumvotela bengizamvotela kakhulukazi xa ekhuluma ngathi njalo futhi nje yena ngokwakhe i-foreign policy yakhe inhle kakhulu ekutheni into okhangelayo atshele abantu ezithi izi ukuthi hayi madoda lokho eliwenzayo kuvele kuwrong ikakhulukazi nxa ngibhekile ngendaba ze-Ukraine le-Russia ungakhangela ukuthi uTrump indlela ayitshoyo utshilwe kuhle ukuthi hayi madoda ukuhloniphana yinkalakatha singahloniphana kuyayenza ukuthi khona sibe le-self world. So ngaleyo ndlela mina ngumthatha njengomuntu ozayenelisa ukufeza izinto zakhe azitshele abantu ngoba umhlaba lo baba udinga ukuthi abantu bahloniphane. Nxa abantu sebehloniphene kungela muntu ongena azo-challenge omunye umuntu emzini wakhe kongale ndlela ezokhuluma laye ngenhlonipho ngibona ngani umnumzana lo angazwisisa ngcono ngaleyo ndlela.